So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 Mpandula 2022 ngokuyino kumede sayithi endabeni zethu namhlanje.
Ya thina sike ku accident thing sanda kuyenzakala. Sise labantu abathethe ezimotweni lapana. Abantu abengihamba laba abanye abanye sikukhupha abantu labana. Abanye sifike abanye bephila kathi sikubuhlungu.
Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni wasejube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda.
Sibabonile abantu bakhe bonke bebekhona kusukela konguye osethethe ubukhosi uKing Charles III, kube khona uPrincess Royal Anne, intombazana yakhe yoduma ufungwaso wabo Charles.
Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth II, indlovukazi yakweleBhilithane engakabekwa emathuneni abokhokho bakhe eWindsor Castle. Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe mhla ka-13 Mpandula ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhla ka-27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bahlele engozini yomgwaqo emangweni wasejube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda. Lingozi iveze obala ukuthi umansipala weGwanda akazimiselanga ukumelana lengozi zomgwaqo ngoba imota zakhe zokuthwala abagulayo kanye lokucitsha umlilo iambulance lefire truck zifile. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Polonyathi ubile ukuthi abantu abane bahle bafela khonapho lezi zimota zinqikilana, kwathi omunye wabathayeli wafela isibhedlela esigodini. Abathathu abalimeleyo labo bahanjiswe kulesi sibhedlela. Uthi njalo basaphenya ukudala ukungqikilana kwezimota lezi eyohlobo lwe-Mazda Accelera ebinabantu abathathu kanye le-Toyota Corolla ebithwele abantu abahlanu. Abafikele ingozi sanda kwenzakala kusiya kuhola lesikhombisa ebusuku bathi abakubonileyo bekusesabeka izidumbu zigcwele indawana yonke kuthi abanye bebelokhu bebanjelwe ezimoteni. Abalimeleyo bebehlaba umkhosi njalo bagcine bethola izimota zezihambi ngoba ama-ambulensi ephoze ukufika. UMnumzana Khumbulane Khanye ngomunye walabo abafikele ingozi sanda kwenzakala.
Ya thina sike ku accident scene sanda kuyenzakala. Kusese labantu abathrapped ezimoteni laphana. Abantu abengihamba laba abanye bayancedisa ukukhupha abantu labana. Abanye besebefile, abanye bephila but besizwa ubuhlungu. Babancedisa nje ngokuba lalisa kuhle kuhle ukuthi bathiwa umoya. Ah, but this accident yakhona is serious, so serious. Akutshengiselanga ukuthi izimoto zibrekile leziyana ngoba bekudingeka ama-brake marks lawa. It was so horrific. Hayi, kunzima.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahlali beGwanda uMnumzana Methuseli Moyo uthi umasipala waleli dolobho ufaka impilo zabahlali engozini enkulu ngokungabi lalezi zimota ezimelana lengozi ezifana lale.
EGwanda kuvele kungathiwa kube le-accident, vele yakwasa kula muntu ophilayo. Injoba umuntu kumele aphile, uyafa ngoba kuswelakala indlela ezokuthi angasizakala ukuthi aphume lapho. Imunicipality yethu kuduze lokuthi vele kayikho. Kuyimanje ungagula ayikho i-ambulance. Kuye kwatsha umlilo ngemva kwe-Delta, bebethela ngebhakede. Sesambhalela u-town clerk incwadi, thanda ukumbuza njengama-challenges alawo, ukuthi njengabahlali beGwanda sibonisane.
Umeya weGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi ambulance abakade belayo ifile njalo kule mizamo yokuthi bathenge inye ngokuphangisa.
ukuze kwafika esigabeni sonke abantu esihlala sisazi ukuthi kwelinye ilanga singaveli kulokho kungakabi le nto elungisiwe. In our last year budget, i-ambulance has been a priority, yinto yakuqala efanele ibe khona. I-prioritization yethu yesehlulileyo, siyamthembisa uzulu wegwala i-ambulance iza kuba khona.
Omunye wababhubhe kule ngozi ngujaho besebenza kumasipala weGwanda, yena obehamba lomfo wabo obetshayela enye lezi zimota. Bonke bahle bafela khonapho. Ngomnyaka ka-2018 abantu abedlula amathumi amathathu bafa ngemva kokuthela ebhasini enkampani eBrooklyn eWest Nicholson elibhekise eGolin. Abanye babo batha baba ngamalahle ngoba umasipala weGwanda ehluleke ukucisha lomlilo. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajondeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth wesibili indlovukazi yakweleBhilithane engakabekwa emathuneni abokhokho bakhe eWindsor Castle. Abaningi bebephosa amaluba ngesikhathi isidumbu sendlovukazi sidlula emphakathini. Kube labanye njalo abakade beqhinqa izililo besithi indlovukazi yayingumuntu wabantu bemaze okwesikhathi eside esebukhosini. Abezindaba abeReuters babika ukuba abantu abavalelise indlovukazi bahlanganisa abatsha kanye labadala abadabuka emazweni atshiyeneyo. Umongameli uJoseph Biden wakwele Melika lezinye inkokheli zamazwe atshiyeneyo lazo zivalelise indlovukazi. Bekugcwele phamu lalapho okwenzelwe intshumayelo yokuvalelisa indlovukazi efihle izihlobo kuphela phansi komkakhe uPrince Philip owabhubha nyakenye. IWindsor Castle yindawo lapho okulaliswa khona abesikhosini. Iningi labo lifihlwe eSt George's Chapel, bagoqela uHenry wesitshiyangalombili owatshona ngomnyaka ka-1547, uCharles wokuqala owagunyulwa ikhanda ngomnyaka ka-1649, uCharles wesithathu nguye oseyinkosi yakweleBhilithane. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko.
Kukhanya kuhambe kuhle kakhulu mfo kaMthembu. Sibabonile abantu bakhe bonke bebekhona kusukela kunguye osethethe ubukhosi uKing Charles III. Kube khona uPrincess Royal Anne, intombazana yakhe yoduma fungwas wabo Charles. Kube khona njalo uPrince Andrew. Kwaba khona lecina thunja ngale ndlovukazi uPrince Edward. Labazukulu babo bebekhona, mbabonile abantwana baka Charles, baka King Charles, mbabonile abantwana baka Princess Royal Anne, mbabonile abantwana baka Prince Andrew, kanti ke losapho lwabo Edward belukhona. Nesizukulwana sesizukulwana besikhona. Kube khona njalo izisebenzi zonke ebezisebenzela indlovukazi kuma palace akhe wonke akhona lapha kusukela eHolyrood uzuzobamba yona iWindsor Palace yona ngwaMpela sibili. Bebekhona abavele eSandringham, bakhona abavele eBuckingham Palace.
Kutshona ukuthi ayebekwa khona ngale Windsor.
Uzakhumbula Mthembu ukuthi umthetho lemvelaphi yobukhosi bamangisi amakhosi abo abekwa ndawonye. Ngikhuluma nje indlovukazi lapho ebekwe khona, ibekwe lapho okwabekwa khona uyise, okwabekwa khona uyise mkhulu. Isihlanganiswe lamanye amakhosi alitshumi lanye andulela ubukhosi bendlovukazi uQueen Elizabeth II. Kanti ke lo nina ube ulele khonapho kunye lodadewabo ulele khonapho.
Bonke vele singathi umjene wonke uzabekwa khona fana kumbe kuyahamba njani.
Engilesiqiniseko lakho Mthembu ukuthi uma ubukhosi busesendlini yeWindsor kusobala ngomdabuko wabo ukuthi ngaphandle kokuthi kube khona okungadala utshintsho ukuthi omunye acine echiya iwili yokuthi yena lapha azabhubhela khona ufuna ukuyangcwatshwa endaweni ethile, okukhona ukuthi iWindsor Palace yikho lapho okubekwa khona amakhosi amangisi. Kungaqhamuka enye indlu kusasa engathatha ubukhosi nxa bengabuhluthunelana la mhlawumbe kule ndawo lapha ezafuna ukuthi ibekwa khona. Kodwa ke the House of Windsor, indlu yama Windsor ikhona phana, ubukhosi abakho amakhosi akhona ezolo abekwe khona phana yikho lapho ubekwe khona le ndlovukazi uQueen.
Yes, ngathi mina lawe kuyakujola vele konke khonoko nxa sisukukhangela nje.
Uyabona mfo kaMthembu, ngikhangele indlela uQueen ahlonitshwe ngayo ekwedluleni kwakhe. Ngileqinisa lokuthi nxa kuthi mina lawe sisahlangene kanye ke lo Zulu wonke jikelele kusikhombisa obala ukuqakatheka kokulondoloza imkhuba, amasiko, imvelaphi, ulimi, lendlela yethu yokuphila njengabantu. AmaNgisi alendlela yabo, indlela amaNgisi siyibonile ukuthi nxa kuthe kwakhothama intaba, nxa kuthe kwadilika intaba, kwenziwani, kuhlonitshwa njani. Yebo, okunye esikubonileyo kuyafana xathu lendlela okwenziwa ngayo esintwini. Ngikhuluma ngithi lakwaZulu.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko, obexoxa lo Gibbs Dube eseLondon kwelebhilithane ngocingo. Bakhona abadabuka eZimbabwe abachothoza indlovukazi besithi utshone engakalungisi ubukhosi bukamthwakazi obabhidlizwa ngabantu bakhe. Abanye bakhala njalo ngokuthi indlovukazi kayizange ilungise udaba lombhuqazwe weGukurahundi ngoba ngaleso sikhathi kubulawa abantu enkabazwe yeMathebeleland wayedlelana lo wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Kunjalo nje eleZimbabwe lalo belimelwe embuthanweni womngcwabo wendlovukazi uQueen Elizabeth II, yena obekwe namhlanje emathuneni aweKing George wesithupha. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yamazwe omhlaba egoqela lomongameli Emmerson Mnangagwa inxusiwe engcwabeni lo, kodwa uMnangagwa ubengekho ngoba ekelwe eMelika emhlanganweni we-United Nations edolobheni le-New York. Ngakho-ke leZimbabwe belimelwe ngumphathintambo wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Frederick Shaba. Ilunga leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mbonisi Gumbo uthi uMnangagwa angabe engaya ngeNgilandi ngezizathu ezishiyeneyo.
Ngapha eZimbabwe khuluma sitenze nje kule MRP 9 kwejwa 3 years ngoba behambe bayo protesta kuphela bengabulalanga muntu, bengawonanga lutho, kodwa kathesi bayabhala ejele eChikuru kule ndaba yabo Job Sikhala labanye bancitshwa ibheyili ngoba sokupoliticizwa amakhoti eZimbabwe.
Kodwa uMnumzane Munashe Mduta webandla leZANU-PF uthi yikugcona nje umongameli welizwe okukhulunywa ngabanye.
Ukubhubha kwendlovukazi yase-England kithi kuyisikhumbuzo ikakhulu njengezwekazi le-Afrika ukuthi England ukuphumelela kwayo elakho namhlanje kungenxa yegazi lezithukuthuku zabantu abamnyama, njalo ilithuba lokuthi kufuze sibheke emuva sikhumbule ukuthi singabantu ababethathelwe uzukuse wethu. Njalo nxa sibona ukubhubha kwendlovukazi le kusiba khona isikhathi sokuthi sizibuze thina njengabantu abamnyama ukuthi uzubuse esawuthathela amazwe afana naleBritain laboFrance sesiwusebenzise kanjani ukuthi sithuthukise impilo zabantu bethu.
Undlovukazi Elizabeth yaseNgilandi ubhubhe ngeviki edlileyo esele minyaka phose elikhulu 96, njalo esele minyaka edlula yesikhombisa 70 ebusa. Umntanakhe uCharles wesithathu uhle wathatha isikhundla sokuba yinkosi yelizweni leli njengesiko laseNgilandi. Amazwe amaningi ayamkhumbula uQueen Elizabeth, abaseAfrika besithi ngomunye owenza ucuku lwabancindezeli lube bhadla, kuthi abanye bayamncoma ngokukhola ubukhosi bendlu yakibo ngalezi nsuku engasela mandla kakhulu ekuqondisweni kwezombusazwe zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe mhlaka 13 Mpandula ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhlaka 27. Emhlanganweni lo, inkokheli zamazwe omhlaba zikhangelelwe ukubonisana lokuxwayisana mayelana lemibuso emazweni ahlukeneyo ukuhlalisana lokudlelana kwawo inguquko kwezomkhathi emhlabeni jikelele ukulondolozwa kwelungelo loluntu impi ye-Russia lele Ukraine lokunye amalunga amabandla ezombusazwe kwele Zimbabwe awezanu PF le Citizens Coalition for Change akhona lawo eNew York kwele Melika lapho okwenzelwa lumhlangano we-UNGA. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyahlangana lezinye inkokheli zamazwe omhlaba njengoba ikhethe ukuya kulowo mhlangano kulokuya emngcwabeni wendlovukazi u-Elizabeth II. Wathumela umphathintambo wakhe wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Frederick Shaba. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Believe Gawule owebandla leZanu PF.
Kumele kulungiselelwe into zonke kube le indlela kulungiselelwe into zomthetho lani lani kulo ngendlela abakhuluma ngayo khonoko akusoqiniso lelo asikhangeleni ukuthi eZimbabwe kulokuthula okungakanani okwesabekayo ukuthula okukhona iZimbabwe lokuthula sibili esikukhangeleleyo ukuthi izwe zesihlangene khona ngale amazwe ehlangene khona ngale ngibona ngani bamele bekhangele izinto ezimqoka ukuhlonipha ikakhulu ukungangeneli kakhulu besitshele kokwenza ukuza njengamazwe ethu amazwe kathi kakhulu e-Afrika lohlupho olunjengalolo lokuthi njalo ama-sanctions bakhuphe ama-sanctions labo abahambakayo njengoba nje u-South African president ekhulume lo Peter Biden ngale emtshela sibili ukuthi hhayi bakithi ama-sanctions aselimaze ilizwe leZimbabwe abantu beZimbabwe sebeze bebaleka besiyaphephela amazweni amaphandle ku-South Africa esikukhangeleleyo ukuthi kukhulunywe ngendaba ze-climate change ngoba yilo dubo esizabalalo ngokulandela kokuhamba kwesikhathi umkhathi lowo kumele kube le ndlela ozabanjwa ngawo kwesekukhulunywa njalo ngendaba zezimpi ezikhona phakathi kwabo-Ukraine labo-Russia kube lokulamula hathi lokuhlomisa kube lokulungisa indaba ze-Russia le-Ukraine zingalungiswa yi-Russia le-Ukraine i-Russia e-Ukraine abantu banye labantu i-NATO le inxa ithi yalamula inika abantu izimali wakwabona umuntu olamule nika umuntu induku umuntu nxa ulamula abantu ababili besilwa unika omunye ishoki uyabulamula njani bona so izinto ezingalungisiyo zenezila akulanyulwe we-Ukraine lwana le-Russia ungafu uphambanise umhlaba uma kwawo ngoba ungagcina uzodala i-Third World War ngoba sokule ndlela yokuthi amazwe e-NATO asimele Ukraine ikothi i-Russia phela la ilabangani bayo la okokuthi akudingeki ukuthi kugcine sokusiya kuvuka i-Third World War hayi amadlwane la akhulunywa yilaba abantu be-opposition abaphonga ukukhala bengatshaywanga.
Umnumzana Gawule lilunga lebandla leZanu PF exoxa le-Studio 7 eHarare ngocingo. Siphinde saxoxa lomnumzana Daniel Molokeli webandla le-CCC ongummeli wewange edale lephalamende.
Kule viki ngise-New York khangelele ukuparticipate kunhlelo ezijiyeneyo kaleni kweviki kakhulu ngiyabe ngikunhlelo ze-Global Fund Replenishment Conference lapho esikhalele khona ukukhuthaza amazwe ukuthi bacontribute towards $18 billion every 3 years i-Global Fund iyenza i-fundraising process so kuthiwa i-replenishment process so ngikhangelele ukusebenza kakhulu labantu be-civil society abama-NGO abazama ukukhuthaza abakhokheli bamazwe ukuthi bacontribute contribute izimali ukwenza ukuthi sifike ku $18 million. Mhla ka 21 September ikho kulenkalakatha ye conference yabantu abakontributor towards the Global Fund yokuthi i Global Fund Replenishment Conference. Ekugcineni kweviki ngizabe ngisenhlelweni zamaZimbabwe ikakhulu inhlelo ezenziwa yi-CCC Citizen Coalition for Change lapha eAmerica sikhale ukuba nama-panel discussions sikhale ukuthi nisibe lama-protest sikhale njalo ukuthi sibe le-fundraising dinner ngomgqibelo so I will be part of those programs ngisebenza lamaye amaZimbabwe sizama ukukhuthaza ukuthi kube le nguquko eZimbabwe sizama futhi ukuthi nisithengise obala ukuhlukuluza kwahulumende abantu anjabo omhlonipha uJob Skhala lomhlonitshwa kodwa sithole labanye abasenyathime labanye nje abanjalo like abemthwakazi Republican Party abaphonga ukugcinwa entolongweni bengenzanga amacala because bona babona different i-politics eZimbabwe banembono etshiyene leZanu PF so siphakathi lapha eNew York siyasebenza kunzima this week.
Umnumzana Molokeli lilunga lebandla le-CCC esixoxe laye ngocingo ese-New York khonapha kwele Melika. Uhlelo oluphansi kwesihloko esithi kunda ngoba i-TB luqhubekela phambili elizweni lonke lolu luhlelo lokuhambela izakhamizi endlini behlolwa umkhuhlane wofuba lwe-tuberculosis ilizwe lonke olugoqela lokuhlolwa umkhuhlane wobhuqu emaphatshini kakhulu kulabo abakumsebenzi wokwemba. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo. Ngaphandle kokuhambela abantu ezindlini behlolwa abohlelo lolu olwekunda ngqoba i-TB lesilicosis, banikeza abantu imfundiso lokubalimukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lwe-TB emizameni yokumelana nalesi sifo elizweni. Umqondisi we-Union Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana le-TB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma-districts angaba ngu-8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shurugwi, Shishavani, Chirumanzu, Mwenezi, Insiza, Legwanda. Uncedo esiluthola ku-USAID ngolemali yaseMelika engange $15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
UDokotela Ncube uqhubekele phambili echaza kabanzi ngomkhuhlane wobhuqu emaphatsheni abathi yi-silicosis.
Umkhuhlane okuthiwa yi-silicosis uvame ukutholakala kulabo abahamba igolide, ikakhulu ababizwa ngokuthi ngojeketa. Amatshe amancinyane atholakala uthulini lapho okwenjiwa khona igolide okuthiwa yi-silica dust. Yo athi angahlale emaphathini alakho ukulimaza amaphaphu abe sebangela lomkhuhlane we-silicosis. Uma uthe wabalayo i-silicosis kuba lula ukuthi ubanjwe umkhuhlane wofuba kumbe i-TB. Izitshengiselo zalomkhuhlane we-silicosis ziyafana, ziphose zifane nje lezofuba, ikakhulu ukukhwehlela okungapheliyo. Uhlupho ngomkhuhlane we-silicosis yikuthi uma uthe wawubanjwa awelapheki ngoba izilonda ezibangelwa ngala matshe aluthuli lwe-silica dust zitshiya amanxeba emaphatshini abangela ukuthi kube lula ukuthi igciwane lofuba lihlasele. Uma uthe wabanjwa umkhuhlane we-silicosis kuqakathekile ukuthi uvikele ukubanjwa umkhuhlane wofuba ukuthatha ikhosi yamaphilisi esithi TPT or TB preventive therapy.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba le-silicosis ethi kuyahambelana.
Kubonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Bese kusithi ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi ngavele ngavele ekhwehlela umbe ilanga elilodwa umbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Bese kusithi ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela bese ekhwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebesecikizeka umzimba le-loss esingathi i-loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla, abanye beseginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza ngendlela abelapha ngayo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine ukuthi nxa esikhuluma ngayo i-ordinary TB, ngoba isikhathi esiningi i-TB esiyabe sikhuluma ngayo i-pulmonary i-TB eyejwayelekileyo, so ile mhlobo emine e-treatment. Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube lokukodwa kwakhona kuphela. Siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela ngoba i-TB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Sabe senzele ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. So ngabona kulezi bonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo kumele ugijime uyefika esibhedlela.
Abezempilakahle bathi i-silicosis ayelapheki, kodwa isigulane siyaphiwa amaphilisi ehlisa ubuhlungu lokumemetheka kwayo emzimbeni. Okwamanje uhlelo lolu lokuhlola i-silicosis ezweni sekulabantu abahlolwa bafumanwa belayo abedlula inkulungwane eyodwa 1260.
abakumsebenzi wokwemba yibo abakhuthazwayo kakhulu ukuyahlolwa isilicosis leTB. Phakathi kwalabo abahlolwayo abedlula amakhulu amahlanu 545 bahlolwa esibhedlela seGwanda. Umhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi ole drug resistance tuberculosis. Abogatsha lwezempilakahle phansi kohlangothi olwe National TB Control bamanyane labenhlanganiso eye Union Zimbabwe Trust le USAID ukuqhuba uhlelo lwalonyaka olwekunda ngoba iTB. Uhulumende weZimbabwe emanyene lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba kuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe. Kusenjalo umkhuhlane wesihudo uqhubeka uhlasela kobulawayo lapho kubikwa usuthethe impilo zabantu ababili. Ikhansili yakobulawayo ithi yenza konke okusemandleni abo ukumelana lesihudo. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngabakwenzayo ekumelaneni lesihudo.
Izakhamuzi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi khange uya emaklinika kumbe endaweni lapho esingathola khona uncedo uma singezwa kuhle.
UKwaZulu ukhuthazwa ukuba agijimele ekilinika eseduzane laye ayekwelatshwa kungelambadalo engazibona esehlaselwe yisihudo njalo abilise amanzi engakawanathi. Ubulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukuba uZulu avalelwe amanzi okwesikhathi esithile osekudale isihudo esingapheliyo esesimemetheka sithatha imiphefumulo yabantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk namhlanje sikhangela umngcwabo wendlovukazi yaseNgilandi uQueen Elizabeth II obekwe eWindsor Castle namhlanje. Kani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo basele engozini yomgwaqo emangweni waseJuve izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka kobulawayo siya eGwanda. Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth II indlovukazi yakweleBhilithane engakabekwa emathuneni abokhokho bakhe eWindsor Castle. Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe mhlaka 13 Mpandula, ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhlaka 27. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino kumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku voa.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.